Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 26 lwezi 2021 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sezisole umama abathi baza kuya phambi komuzi wentatheli zindaba uHopewell Jingono eHarare banqunule bageze njengendlela yokutshengisela besola amazwi kaJingono okuthuka unkosazana Linda Masarira.
Kubuhlungu ye kodwa bese ngizibuza ukuthi kanti ubuhlungu lobo babungaphi umakhuphe bemtshela ukuthi khona uyisifebe bemtshela ukuthi khona kuyele kibo impesenjalo.
Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho kuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina yembe amalahle.
So kuzayenzakala amapetition, kuzayenzakala ama-public meetings, kuzayenzakala ama-march, kuzabhalwa izincwadi abantu betshengisela.
Ukusilela kwamanzi edolobheni leDede kubikwa sokufike kusibanga esibi abantwana besikolo bebuyiselwa ezindlini ngenxa yodubo lolu lanqa nje sebezaloba imihloliso eqhakathekileyo.
Umuma usufuna even yena umama welizwe uhulumende engenele endabeni yena le yamanzi edede because indaba le ngisengeya kudala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Hlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sizisole omama abathi baza kuya phambi komuzi wentatheli zindaba uHopewell Jingono banqunule bageze njengendlela yokutshengisela besola amazwi kaJingono. Wathuka unkosazana Linda Masarira, umkhokheli webandla leLead, esithi kagezi. UJingono wayephindisela kuMasarira owasola ingxoxo-mpikiswano ezaqutshwa nguJingono enkundleni yokuxhumana eTwitter kuhlaziywa udaba lwezizalwane zeZimbabwe esezigcwele kwele South Africa. UMasarira wasola uJingono ngalokhu okwamcunulayo, wasesithi uMasarira kaqale afunde ukugeza. Amazwi la acunula ezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane, ikakhulu ezibona ngombono munye lebandla elibusayo elezanu PF njengaye uMasarira, zathi nxa engaxolisanga uJingono omama laba baza kuyageza phambi komuzi kaJingono. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Busibhebhe, njalo oyintatheli zindaba.
Mina ngiwumuntu lwana oseqalisa ukuthatha izinto zangale, ngithi ngezangale, ezangapha ngezangapha, ngoba sengananzelela ukuthi izikhathi eziningi xa kule zinto ezihlupha abantu bakithi ngapha kubalutshwane abamalathi ngale. So khathesi sengikhangela indaba yena le vele eqalise umsindo nalowo ukuthi umama yena lwana ukhulume ngokuthi ubaba lo uChinono uthe yena ama-South African kumele ba-right nxa besithi amaZimbabwe naphenduke ekhaya ngenxa yokuthi kumele babuye bazolwisana lobunzima ababhekane labo. Ngizibuze ke umama lo ukuthi nxa esola khona lokhu sokungenxa yokuthi sokulamaZimbabwe avela eMpumalanga asethwele nzima elizweni baze baqalisa labo ukuchapha umngcele besiyadinga ukuphila kwamanye amazwe ngezikhathi kumbe ngesikhathi kusachapha abantu bangapha kulolu luhlu izwe besiyadinga ukuziphilisa khona ngale. Kwakuthiwa hayi, abantu besindebeleni kabathandi kufunda, bayakuzonda ukufunda, bayakuzonda ukusebenza. Yikho bethandani, bethanda ukuchapha umngcele beyesebenza eGoli, vele bathanda ukuya eGoli bahawukela injiva, bahawukela impilo yonaleyana. Kukanti hayi, thina vele saqalisa ukububona lobu buza ubunzima kudalo ngesikhathi sona lesana esabhuqa abantu ngapha. So khathesi sokumele ukuthi nxa abamama laba abafana la eMasarira sebekhala ngokuthi abantu bakithi sokumele baphendukiswe ngoba kulodubo, sime labo sibazwele ukuthi asho abakithi bangaphendukiswa ngoba badubeka babahlale khona ngale. Kodwa lalaphana umgabe sathi khona abantu bengale bathanda ukusela kabafundanga kwakuhlekwa akula umuntu ayebazwela ukuthi hayi kunzima bakithi kibo kabaphilanga kuhle kabalamsebenzi kabakulazikolo into ezinjalo nje
manje amazwi kamnumzana Jingono ukuthi unkosazana Masarira eyogeza uwabona njani
mina ngathi njengomuntu osebenza ebuntatheleni izindaba mina vele ngiphila ngokuthi umuntu kumele akhululeke entweni ayikhulumayo kubuhlungu ye kodwa bese ngizibuza ukuthi kanti ubuhlungu lobo babungaphi umakhuphe bemtshela ukuthi khona uyisifebe bemtshela ukuthi khona kabuyele kibo into ezenjalo balutshwane sibila engabezwa besukuma laye besithi hayi kwakukubutha tshelwe khona lokho kumele ukuthi khona kungenwe esitaladini kubhikishwe kuchayi toyitoyi ngokuthi hawu umama sebephanjanisiwe babizwa ngamazwi amabi kodwa ngenxa yokuthi khona hayi ulinda kuthiwe khona ayogeza nje ukuhlamba nje sokuyilicala elikhulu hayi kunzima bakithi angisoze ngisho ukuthi kubi kumbe kuhle lokuthi ngubani orong ngubani oright mina engingakusho yukuthi hayi kubathinte lapho kubuhlungu khona labo sebekuzwa esijali ukukuzwa lathi nxa izinto ezinjalo zichiwo ngathi xa kuthiwa kababuyele kibo kumbe nxa kuthiwa khona hayi bathanda ukufeva bavele kabafundanga kodwa bathanda imali kumbe bathanda amadoda abantu into ezinjalo then bese ngibuye embuzweni wakho wesibili lo obuzileyo ukuthi khona kuthiwe kumele kuyobhishwa khona ngale
manje wena uthini ngalabo omama abathi bona bafuna ukunqunula bageze phambi komuzi kamnumzana Jingono
hayi mina mbaso lanti abantu balendlela zabo vele bakhona abakuphilelayo kutho ukuthi ababathumile abayibo ababasebenzelayo ngathi ama-constituents abo abathumile ukuthi bahambe bayekwenza njalo kabakwenze nxa kuyukuthi yikho abakuthunyiweyo but engingakutsho nje mina yikuthi khona angiboni umahluko okuzawuletha emcabangweni womuntu ovele ele attitude enjalo kubomama kumbe ele attitude enjalo ngumuntu enalo akukhulume ngaye lokho nje kugcina kunika mo ngesilungu ngathi mo foda ukuthi abantu bakhulume kube ngabomama ngoba nxa sebehambe bayageza phambi kwendlu yakhe and then kuzatshintshana kodwa bakhululekile labo ukuthi bakwenze ngoba nithi siphila kwesikuthi i-democracy laye ukhulume ngendlela yakhe exercise freedom of speech yakhe sokumetha kumele lokho kubuya lakhonokho ngendlela omama abaresponda ngayo labo nge-freedom of association and freedom of expression yabo baza responda ngaleyo ndlela so angeke ngibajaje kakhulu njalo angeke ngibasole ngoba kukhona mhlawumbe awungamagezi okuncane okungatholakala ekwenzeni njalo ngoba kukaningi obaba bekhuluma izinto ezibuhlungu ukudlula khona lokho besekelwa mhlawumbe bengabona kusiba lama drastic measures ekukhulumeni khona lokho entweni ezincane mhlawumbe bezisaba ukukhuluma entweni ezinkulu ngibona engani ngizakubeka khonapho ngizachiya khonapho
kulenhlanganiso ezilwela ilungelo labomama ezithi zona kumele axolise uhopho kodwa yena hayi uyala elokhu esithi kasoze axolise wena ngokubona kwakho kumele axolise na
kodwa nje benzama ukukutsho nje ukuthi angiboni kulesi sizathu sokuthi uwephoyile axolise imean ubekhuluma kucabangayo lakho okuphuma ekhanda lakhe labo umama nje sebengaresponda ngendlela yabo but I think demanding an apologies is over
lo ke ngunkosikazi Busibhebhe olwela ilungelo labesifazane njalo eyintatheli zindaba ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho kuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina iyembe amalahle. Inkampani ethiwa Mutagest Investments ibikwa yaphiwa imvumo nguhulumende ukwemba amalahle endaweni ezibalisa ikashika lusetshe diki bangale ledinde ukhangelelwe ukuthi linkampani ingaqala umsebenzi ngenyanga ezayo okungabangela ukuthi imuli ezedlula amakhulu amathathu zilahlekelwe imizi. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima utshele Studio 7 ukuthi inani labazasuswa emzini yabo yomdabu lingaba lilikhulu kulalelo elikhulunywayo.
I-South Mining ifuna ukuyenza i-underground mining, ifuna ukuqalisela 5 miles laphana, ibambe ithiwa iBhangale, ibambe iDiki, ibambe leNekabandama, ibambe leLuseche. But inkinga ikhona ngeyokuthi nxa benza kuthiwa i-EIA, i-Environmental Impact Assessment, izinto zama evictions abazikhulumi babe khuluma ukuthi hayi thina siyakwazi ukuthi nxa kule pollution sizay mitigate in this way, nxa indaba ze social corporate responsibility sizakwanisa ukuthi sidonate ama test books, sizakwanisa ukuthi sipende isikolo. Bayalitshela ukuthi sile special grant eyasayinwa ngupresident ukuyenzela ukuthi hayi lingayali project, even liwazi ukuthi hayi iproject yakhona aso project engayenza ukuthi i-community ibe ngcono.
Lina njengenhlanganiso selike lakhulumisana na leziphathamandla
njenge-community? Saba-engage thina isiGreater Wange Residence Trust, sabatshela ukuthi hayi abantu laba ba-consulta ama-traditional leaders osapho baniwa amabhayisikili on the basis yokuthi hayi it was during isikhathi se-COVID and therefore bona bagwanisa ukuthi be-include ama-villagers. But siyakwazi ukuthi ama-investors la ali-tactic yokuthi ba-consulta ama-government departments, and babewazi ukuthi singa-consulta ama-government departments consulte o-RDC vele abasoze be-oppose, because bona in their belief babebona ngani hayi sesi-oppose u-president, sesi-oppose i-government, and therefore singakwenza khonoko kutshengisela ukuthi thina vele asifuna ukuthi kungabi le economic development. But ayisikho. Okuyikho yikuthi economic development should actually uplift i-standard of living eyabantu. Economic development, it means ukuthi awumelanga ukuthi ungagebha uyekele ukuthi uyenze ukuthiwa yi-rehabilitation of i-environment. I-economic development, it means ukuthi umuntu nxa esebenza ama-hours ayiwo ebhadale a decent salary. I-economic development, it means ukuthi umuntu angamelanga esebenze engela ama-equipment to prevent himself or herself from toxic conditions. So our residents over test, our villagers over test, they now appreciate ukuthi hayi abantu laba babesiqambela amanga ukuthi upresident usinike i-special grant and therefore bayemele benza abakufunayo.
Manje zona izakhamizi zithini? Akhona yini amanyathelo ezizawathatha?
Ama-residents they are now saying ukuthi hayi thina the way abayenza ngayo i-environmental impact assessment simele siyiresiste, and sebefuna ukuyiresista and they will resist it. So kuzayenzakala ama-petition, kuzayenzakala ama-public meetings, kuzayenzakala ama-march, kuzabhalwa izincwadi abantu betshengisela, abantu be-engage i-government to make sure ukuthi i-issue e-project le imiswe.
Umnumzana Fidelis Chima isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi e-Greater Wange Residence Trust uxa ecingweni le-Studio 7 esewange. Imizamo yokukhulumisana lenkampani ye-Mutagash Investments yehlule.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 okhuluma uWilliam Maphosa ophuma esigabeni sakwaNdolwane endaweni esentshona la ncane Rwanda indawo yakwaMakhulela lesethe yindwane induna yakwaMakhulela. Sibonga kakhulu izindawo kithi esizizwa isuku zonke namandla nawo isiphathela zonke nje oChris Gana belabo mama ongezigamba siyabonga nje abantu labo ntungamile inkomo laba esingakaba singabaqambanga bakithi siyabonga indlela isiphathela ezweni indaba isiphathela hayi lapha sizaloke sitshanje kodwa lescratcher la isolution yeZimbabwe angeke izibe khona ngendlela abantu abayenza ukuthi amaqembu ozobusazwe azama ukuthi ukuthi angazi ukuba babone icause kumbe vela babone into esifana namasolutions ngoba icause izala isolution ukuthi ipha ini izalo lokuze esihlalwe akwalo kwamaqembu qembu lokunengi lokho akusebenzi kuyasebenza khona kodwa uma ngabe bevumelana ama policies abo ukuthi besebenze endawonye bekhiphe izalo esihlalwe kuyasebenza ilizwe libe right libe stable kahle ngoba lokho abakwenza izalo never bekhiphe esihlalwe ukuthi kuzayo lamaqembu ayi amaneka akangazi uma ngaphela amaqembu engwazwa la suku zongakabalwa sekukhulu kuma ngaki bafika 1000 be million angazi amaqembu qembu yana ala kaindawo amaqembu la ayazayeza kungasebenzeki kahle kuvoteli ngomunye lomunye ufuna ukudosela ingubo lapho khona so angazi bakithi ukuthi ilizwe lakithi impela uma abantu bengaboni ukuthi ufanele beyenzeni omunye uvula ngapha omunye uyaqhamuka ngapha mina laswaye ngathi hayi mina nginaphathi kodwa yabona iphathi ekhethi ubuhlobo uvela nilapha hayi khanda lami impela yaqiniswa ehlayikho
sanibonani sanibonani basakazi bakaStudio 7 nabalaleli bonke nje kuzindawo zonke elikhona okhuluma ngomo ngibuya lupane esigabeni sasekana loba ejap ngile sicelo lapha ngizohlala ngicela njalo nje ngaso sonke isikhathi isicelo sami enginaso sithi sona why iMRP ingakhulumisani lezap kubanjwane ngenxa ukuthi iMRP yona izifunela amakhansela so izapho ifuna ipresidential leyo abayitholo kuba ngupresident right why bengakhulumisani ngoba ngamabanda esimpini wonke angaphe mathebeleleni bakhulumisane kubanjwani siye kukhetho kuba nje kubanjweni MRP kuvotelwe wona amakhansela lawo then kupresident ngale sifake usibangelizwe lo mfo kaNkomo yabo so yiwo umbono wami enginawo ukuthi ngabe laba bantu bakhulumisana umqondisi moyo lo sibangelizwe Nkomo bahlale phansi kukhulunyiswane ukuthi ndoda ngoba mina ngifuna amakhansela lana nanani wena simele ngale kupresident stendi ngoba iMRP ingaze yona iwini lawo makansela vele kufana nokudlala akulanto vele abazayenzi ngoba bazawina lobo bukansela but bengaphansi kwayizana still akulanto abazoyenza ngithi izani yabazi ingqondo yabo ukuthi ifuna ukuqumilisa izobacindezela kuphela kulanto abazoyenza vele bengaze bekwini kuba amakansela kulanto abazoyenza ngakulanto abazoyenza so akulwiswele ukuthi sizame ukuthi ngapha kumakansels kuvotule iMRP ngale kupresident kuvotelwe usibangilizwe umfo kaNkomo ukwenzela ukuthi kube lomunye umuntu ngale ozaba lelizwi lathi lapho kuzahanjiswa khona ilizwi laya asikhulumele ngale phezulu ngoba kuma-councillors bazophelela khonapha nje kuphela abanyathelwa ngezinyawo nje baphelele khonapha akulanto abazoyi njalo i-MRP into omele bayinanzelele ifakelwe ilihlo kakhulu kakhulu ngoba i-strategy ababuya ngaso asikho right esokuquma ilizwi ngeke lanamadoda ngale empumalanga bakuvumele asiko right strategy buya ngaso ingayenzani yenzeni ngeke iqume ilizwe leZimbabwe bona kabalisele ukuthi kuvotwe kube lo muntu ozasimela kuphela lathi ngale kusetshenzwe ke ozasimela kwazi ukuthi amele ke yona devolution leyombe twa devolution amele devolution ukuthi okuvuka ngapha emathebeleni kusetshenzwa abantu bangapha emathebeleni abe lelizwi lokusimela ngale ukuthi imisebenzi yemathebeleni isetshenzwa abantu bemathebeleni kuphela iyo nje into esiyikhalela ukuphela ukuthi kube lo umuntu ozosimela kuphela ngathi but lokhu ukhaphela ukuthi sifuna ukuqomelisa ukudlala ngesikhathi lo ngaphi uliquma kubani lizo uliquma kubani lizo okusala ukuthi bequme wena othufu ukuqomelisa uyilizo yaliquma kuba kuneziyani igebenga leziya uyaliquma kubani lizo siyacela siyacela ukuthi iMRP ayihlalisane ayikhulumisane lo nosibangilizwe Nkomo yona iMRP ingene kuma councillors usibangilizwe avotelwe ukuthi ayengene ku president imali sibe lo muntu osimela ngapha emathebeleni ngoba icala likaNkomo mina ngibona uJoshua Nkomo ukuthi waba lecala abantu ukuthi yena avume ukungena phansi kwezami waye right uNkomo engena phansi kwezami ngenxa yobunzima owayesebubonile ukuthi abantu bakithi baphela wabona ukuthi isolution ukuthi engene ngaphansi kwabo laba bantu kwenzela ukuthi abantu bakithi bengabulawa iyo kuphela into yenziwa uNkomo so Nkomo was not wrong waye right uNkomo 100% wazi khambela umdala 100% kala nkinga uNkomo abalayo ngoba la situation yangasona so sikhathi eyampressure ukuthi angene ngaphansi kwamadoda lawa so ke siyacela ukuthi umqondisi umoyo lo sibangilizwe Nkomo abahlale phansi babonisane kukhulunyiswane bavotele bonke abafisa ukuvotela sibangilizwe bavotele ngapha kuma councillors bamvotele ngapha angene ngoba nqa kungezwanga njalo awuchamisi yathatha yathatha uchamisa vele uchamisa yathatha uyathatha still vele sizahlala sikhala futhi uyathatha uchamisa kodwa ke singa pressure ukuthi ulo usibangilizwe angene ngale lo umqondisi nabambe ngapha phansi kuma councillors lapho sizoba right
njani bantu ba studio 7 njani ba studio 7 lami ngiyacela le message lami ngizwakala ibalwa kudala lokho esithumela kodwa ama message engazwakala ngiyacela lati akazwakala zwakala ibalwa emphakathini mina ngumqodisi lokumathanda khonapha eGwanda uhlala sePitori mina lapha into engididayo lapha eiwanda kulalaba abantu laba bona abalokho besithi umqondisi weMRP kabambane loChamisa ukuze bakhiphe izano mina ngiyiboni le nto leyo ukuthi kungasebenza ngokuba okokuqala lo Chamisa lo wawathola ama cities lapha kobulawayo lapha waba nezitulo zibambayo lapha kodwa wabhejela ukuthatha amashona from le kwezimbo wabe waletha esindebeleni ubeni lati thina ngabe esindebeleni bekhona abantu abangazibamba lezo zitulo siliphambili ngoMRP phambili ngomqondisi asifuni ishona elizoncedisa thina lapha
salibonani salibonani ku studio 7 okhulumayo idewa likamampo endaweni yasenkayi okwamanje ngise South Africa ngithi abantu abavuke abavuke emaqande thina sadlula lapho siyucila thi singalali ngayizani PF dal kodwa sabona ukuthi akusizi lesisenza okwakusifana lo Saul engakapheni ukuba nguPaul sizingela amakholo kodwa sakubona ukuthi akusizi sasithi zani PF izoba lotshintsho kodwa kulatshintsho esilubonayo lamanje kuyala khona ukuthi kube le mali yeZimbabwe imali ilizwe liyaphila ngebondi ilizwe emhlobo bani manje 5 years yabo siyakwana behluleka lokuthi kube le mali yelizwe engakhona ukuthi isebenze indawo zonke abantu laba sebehlulekile lama usesikhundleni esikhulu kodwa wazi ukuthi izani kefa kusela lucela ukuthi lingancindezeli imali idliwe liphume nje kahle nasi sakhethi opposition party ukuthi engenayo yipi kodwa izani PF yonayo siyisuthi
salibonani 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 bantu bakithi ku studio 7 njani okhulumayo ngumike sibanda hayi siyalizwa liyakhuluma mpela akungahlangana amaqembu angahlangani kungahlangana sithembeni njengokuvula amaqembu akungahlangana akungahlangana mina ngumlandeli wezaphu kuthi akungahlangana manje liyasola lithi zaphu yayihlanganile ezani kodwa kwazisiza thina sazisitshaya ngamasotsha lesimo sadamba sabangcono bangena kwa-alliance ye-MDC kwafanana so akungahlangana bengezaphu ngalixwayisa lingahlangani kungahlangani lamanye amaqembu ongazithembiyo ukuthi khona ongakwenza okungcono uyayekele ungene kwelinye iqembu kuphela ya kungahlangana lo othi kuvotele hlangane kuvotele uChamisa hhayi ngokwakhe lo bayimvotela yena wayefuna kuhlangana bayimvotela yena ngoba ivoti lakhe lelizenza umehluko ngeke sikhuphe ishona sifake ishona uyabona kukhuthi uMorgan Tsvangirai kwafakwa yena uChamisa uChamisa umsekeli wakhe lishona vele uyithi mina simbali ngoba keyikhwezweni kazwakali kuze umuntu ocathileyo njengojonathan mor akungahlanganwa hambeni sivota ungcono ukuyavotela izanu kuloku uyavotela kutshani into yenza abantu ngamaphini bonke lizwe akuhlangana ngempela akuhlangana ngohlangana mhlambe yini thina sesazi lutho siza lokho ezizokuthola kuyabe kuyikho okwabalandeli abayilandelayo so singahlangani siyakwazi vele sisenza ngcono kakhulu engathebeleleni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Inhlanganiso zabensundu sithakazelele isigwebo esiphiwe abamhlophe abathathu ababulele onsundu uHamad Aubrey owayezigijimela nje uGregory Mike Michaels lendodana yakhe uTravis kunye nomakhelwane wabo uWilliam Roddy Bryan batholakale belecala lokubulala. UMongameli Joe Biden laye uthe uyasamukela lesi sigwebo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lobandlululo kwele Melika.
Uyabona le into oyichoyo into i-issue ye-white supremacy. Uyabona uma sikhuluma nge-white supremacy ngapha balesibindi sokuthi bekukhulume kuyafanana lathi uma sikhuluma nge-Gugurahundi it ushered in i-shonal supremacy. Abantu should understand ukuba that's exactly what happened. Ngapha kuliwa i-white supremacy which has been ingrained in the mentality of abantu. It becomes a very difficult thing to fight uma kungaze kube le prejudice against certain. So abantu laba balesifundiso ngapha kabesabi ukuthi bethi white supremacy bathi ukuthi okwamakhiwa iproblem yamathina lathi ekhaya uma siza kuya phambili something common identify khulukuhle.
Bakhona abathoniswayo lezinsuku abalamacala okuthiwa khona babulala abantu abensundu. Wena ngokubona kwakho udaba lolu ulubona njani olokuthi amapholisa kuthiwa ayabulala abensundu mahlayana? Kungakwenzakala lokhu kumbe abensundu laba babe bevele bephambanisile?
Uyabona uJoe Biden has already achieved his mission. Omunye wathena uJoe Biden was not put in there to be spectacular or to do anything. UJoe Biden was put in there to stop the madness. Lokhu sasese lo hulumendi onjengomgabe ohlale sithi hey ubani izinja sizabashaya sizenza so you know Islam free and not honora you know sesisilo umongameli ohlale thethisa abantu who was creating turbulence. UJoe Biden wafakwa to stop the madness, so he has basically achieved his mission to get us back to where into zukhulunywa ngenqo.
Ngokubona kwakho abensundu bayenelisa na ukuthi bazihambele kungela kwesabela ukubotshwa njengabamhlophe? Kumbe vele nxa ungumuntu onsundu kwele Melika kumele uhambe ucatshe? Ukubona njani wena?
Yabona iproblem le sayithola ikhona thina thina esivele Africa sithole sifike sisithi ama black American kafuna ukufunda kafuna ukwenzani njani thina safike safunda kodwa uzathola ukuthi lobufundile lobungafundanga still bakuthanje. Kodwa kule awakening le realization of ukuba izinto umhlaba as we know it it's a construct and sekwalandelwa ezinye izinto and some of izinto esizibonayo those abakhuluma nge-great reset although I'm not a subscriber bakhuluma izinto ezisobala zona lezona ozishoyo ukuthi njengoba thina abantu abamnyama izinto kusobala ukubana vele asithithwa kuhle kodwa uyazilawa igande uhle wena usuhlale lapha e-America isikhathi eside loba bekuthi umuntu omnyama bekuphethise kodwa at the end of the day uzaziphilela impilo yakho okuthi lawe uzaba nezinto zakho uziphilele a good quality of life.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo.
Ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sezisole omama abathi bazakuya phambi komuzi wentatheli izindaba uHopewell Chingono banqunule bageze. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho ukuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamalahle yakwele China yembe amalahle. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho ukuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina yembe amalahle. Ukusilela kwamanzi edolobheni leDede kubikwa sokufike kusibanga esibi abantwana besikolo bebuyiselwa ezindlini ngenxa yalolu dubo lanxa nje sebezaloba imihloliso eqakathekileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi divananini lontungameli Nkomo ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu nilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.